Uhulumende kudala wabeka isinqumo sokuthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yokungabhadalwa kwendleko zesikolo. Kuthi nyakenye wathi abantwana bazafunda kungela mbadalo. Kodwa laloba kunjalo, izikolo ezimbalwa zibuyisele emakhaya abantwana besikolo abangabhadalanga. Unkosikazi Nyarayi Mugatsa ongumzali koBulawayo uthi wabhadala kungakakhwezwa imbadalo ebhadalela umnyaka lo oqalileyo, kodwa uthi imali ebisilela ibifunakala ukuze umntwana angene eklasini.
Mina ngingumzali okhathazeke kakhulu, bengibhadale i-school fees sami last year, ngibhadalela u-2019 kungakakhweli. Kodwa ke izolo ngifika esikolo, umphathi esikolo beseyala ukupha umntana nami iklasi ka-grade 1 ethi ngiqale ngibhadalele i-$6 abakhweze ngayo. Kubuhlungu kangakanani ngoba ugcina anganimizamo yethu ayibonakali njengabazali, isiphakathi kwesimo lesi esinzima kangaka. Uthi umntwana agcine esephiwa iklasi ngemva kwesikhathi vele sokuke wakhulumisana kubi.
Unkosikazi Thandi Nyoni oyisakhamuzi seNkulumane uthi ucela abaphathi bezikolo bazwisise ukuthi nxa umzali ebhadale ingxenye kungcono, kumele umntwana bamamukele esikolo afunde kulokuthi bambisele ngekhaya.
Mina ngingumama olomntwana ofunda khona pha eNkulumane. Umnyaka ophelileyo ube ku-ECDA, khathesi uya ku-B. Bengibhadale ingxenye ye-fees, kodwa ngithe ngihamba laye izolo esikolo bamala bethi ngibuye laye sengibhadale yonke. Ngikhuluma kanje namuhla ngayanga. Alube bekungumntwana oqalayo bengizazwisisa, kodwa lo obevele efunda khona last year namhla bamale ngoba ngibhadale ingxenye. Lokhu okwenzakalayo ezikolo sibili kithi abazali akukho fair, ngoba abantwana bethu bayaphendukiswa insuku zonke ngelanga lokuqala.
Umnumzana Lungani Ndebele ongumzali olomntwana esikolo esisemakhokhoba uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana baxotshwe ezikolo. Uthi kulilungelo labantwana ukuthi bafunde bengabhadalanga.
Ukuxotshwa kwabantwana izikolo zivulwa akukho fe kuma-parents, ngoba ngomthetho welizwe leZimbabwe ukuxotshwa kwabantwana, abantwana abafanelanga baxotshwe ezikolo. Kufanele kuphela ama-parents abe held accountable for failure to pay i-school fees. So mbona ngani akulunganga khonokho kwenzakalayo esikolo ukuthi kababhadalanga i-fees, ngoba kulilungelo lomntwana ukuthi khona afunde. And i-constitution yethu yelizwe iyasivumela ukuthi khona abantwana kumele bafunde from grade 1 to grade 7. Abantwana kumele bafunde free. Sisakudimanda njalo khonokho, asikuthi sikhohliwe ngenxa yokuthi khona sile political situation that is tense.
Unkosikazi Olika Khayira ongumqondisi wesigaba sakoBulawayo kwezemfundo, u-Provincial Education Director ngesilungu, wenqabe ukuphendula imibuzo yentatheli izindaba ethi uzaphendula kusasa. Ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali bekhala ngembadalo zesikolo esezikhwelile kanye lempahla ezidingakala ezikolo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.